uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Khathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphonga ukucitsha loba sikhathi bani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho obuyithumele, kodwa-ke ngiphuzile ukuphendula ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile, imafoni abengachajanga. So uhlupho esilalo ukuthi ayacitsha, ngoba acitshe singawananzelanga, acitshe ngo-7 PM. Khonokhana bekwenza ukuthi abantu baze bezitshela ukuthi hhayi, njengoba emini yonke setshone khona kwaze kwashaya ama-6 ekhona, kutho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka, abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni, be-ayina besenza lokhu lalokhuyana, kuphonga ukuthi qa asehambi. Ukuthi aze abuya nini, yilo kuhlupho abantu baye bengalwazi. Enelisa ukuthi abuye emadabukabusa, enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku, kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe, ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezibonxema lakwakhathelo nale zisebenzisa amandla kagesi.
Ungathi imbadalo yamagesi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagesi ayadula. Kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power, mbe la amagesi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi, uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi eledlula lapho, ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units, kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badiphenda ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu alagcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igesi intengo yayo kayihlala iphansi, kayehliswe. Kube zokukhangelela-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni, kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagesi, kulalabo abawathengayo bengakasebenzi, bezokusiba lalabo abawasebenzisayo babe sebebhadala kugcine esingathi ngama-fixed charges labana abangakafaka lama-cash power. Labo-ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo, wonke umuntu kabe le ndlela efananayo yokusebenzisa amagesi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power, abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama-postpaid meters lawana, kumbe ama-postpaid amagesi lawana abhadalwa ngemva kokusebenzisa, wonke umuntu kabe njalo. Kodwa sokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala babhadalele bengakasebenzisa amagesi, okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphushe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igesi iyabe idula kakhulu. Kodwa-ke nxa sokubuye kuthini, uhulumende uyathembisa ukuthi igesi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale, ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagesi alingana le-300 megawatt. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje ephalamende, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba isiyaphela, amagesi abe angaseyilo hlupho elizweni, ngoba kathesi amagesi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa-ke i-unit 7 lani ezafaka amagesi ona lawo kuzakwenza ukuthi kugcine kungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.